Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla zimashumi mabili lambili kulwezi 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Emerson Mnangagwa ophume elizweni ebaleka kumaviki amathathu edluleyo usephendukile elizweni, njalo sikhuluma nje ukhuluma labasekeli bezanu PF eHarare.
I thank you for receiving me.
Ukujabula kwabantu beMandebeleni lenkabazwe bethakazelela ukwehla esikhundleni kukamongameli Robert Mugabe sokwehlile, abanye besithi kabasekeli uMnangagwa.
Ithemba lakhe uyabubona ukuthi ukuze athole ukwethenjwa ngabantu bangapha besigaba sakithi, kumele okokuqala axolise. Akula mthwezana sakwaxolisa ngalokhu kwenzakalayo. Axolise, xolisele labanye bakhe ukuze abantu bamthembe.
Izakhamizi zentepe enhla eGwanda zithi lazo zijabule zimanzi njengomuntu wonke elizweni ngokuthiya isikhundla kukaMgabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Emerson Mnangagwa yena ophume elizweni ebaleka kumaviki amathathu edluleyo uphendukile elizweni namuhla evela kwele South Africa. UMnangagwa ukhangelelwe ukufungiswa athathe intambo zokuba ngumongameli ngolwesihlanu. Sikhuluma nje uMnangagwa ukhuluma labasekeli bezanu PF esigodlweni saleli bandla eHarare. UMnangagwa uthe ngempela wafakelwa iphoyizeni eGwanda waphosa wafa, njalo uthe ukubaleka kwakhe kumaviki amathathu edluleyo wayesezwile ukuthi basebefuna ukumqedisa abantu bakaMgabe. Asizweni amazwi akhe.
I thank you for receiving me. Exactly 16 days ago, I received a letter firing me from government of the Republic of Zimbabwe as Vice President. Within two hours, I was informed about plans to eliminate me. Realizing that, on the 12th of August this year, I was subjected to poisoning, which resulted in my being airlifted to South Africa. And again, I thank you, the people of Zimbabwe, for your prayers that I survived. I survived that poisoning. This time around, I say to myself, I should not wait for them to eliminate me, but let me go out.
Umnumzana Emerson Mnangagwa okhangelelwe ukuba ngomongameli ukuthatha intambo zikamongameli welizwe ngolwesihlanu uyakhuluma sikhuluma nje labasekeli bezanu PF esikhondweni saleli bandla eHarare. sixoxe njalo le ntatheli zindaba yethu uGibson Pepe yena obe ngomunye wabantu abahambe ukuyahlangabeza umnanga kwa asizwe
okwenzakala ukuthi abantu abanengi babona umnanga kwayifika ke sibone abantu beseqa beqonda emoteni akade hamba kiyo phela usehamba ngemota ukayangani sehamba naye phela amasotsha la imota leyo abathi ngesimoto imotagate kodwa uthe buya lapha kube lobunzima phela ukuthi angina aqonde ukuthi aye phambili kulapho esingathi khona kusestage ngesilungu kodwa-ke abantu abaningi balokujabula okukhulu balokuthokoza okukhulu injabulo enkulu befuna ukuthi babone ukuthi kambe ufuna ukuthini amazwi afuna ukuthi awatsho njengomuntu ozaba kumongameli ukuthi iwaphi amazwi afuna ukuwatsho.
Bathi kuyini abakhangelele ukuthi akukhulume emazwi bani abawakhangeleleyo kumnangakho?
Yeah, abantu abaningi engingakhuluma labo lapha mfowethu ekuseni abaningi bathi bona ngoba ngiqale ngaya ngiyangafika ekuseni ngingayafika ngala kade bemele khona bemele nizamthinayo ukuthi ifike asekuthiwa sibuyele-ke khona ngasezamtief headquarters ukuthi sehlangana naye-ke ekhonale ngasezamtief headquarters. Abantu abaningi bathi bona bakhangele ukubana umnumzana Mnangagwa alethe-ke ngathina ithemba ebantwini bezimbabwe iyakhulu nxa sikhangela endabeni yemsebenzi. Abantu abatsha bathi bona bakhangele ukuthi bezwe ukubana ngathi uzathini ngodaba lwemisebenzi ukuthi abanye-ke abaningi bakhuluma ngodaba lokuthi ngathi kulodumo phela olwenzakalayo ubudlelwana kade bukhona phakathi kwezimbabwe lamanye amazwe ikakhulu amazwe la abathiwa yi-west phela amazwe amakhiwa anjengabemelika labobritani ukubana kambe uza kuthini ukwenzela ubana abantu bathole imisebenzi okubana abantu abale mali babuye elizweni lezimbabwe kubise imali elizweni.
Ekufikeni kwakhe ubehamba yedwa kumbe ube labanye?
Ekufikeni kwakhe umnumzana Mnangagwa ufike yena okwakuqala kufike unkosikazi wakhe umama u-Obsidian Mnangagwa yena kade seqelwa ngabaningi phela besithi woza mama wokuqala wethu woza first lady ngoba siyazi ukubana ukuphuma kwabo umngameli Mgabe umuntu akade ngani ubeselamandla-ke nike umama uGrace Mgabe. So abantu abaningi ukuthi efika-ke umama u-Obsidian Mnangagwa abantu abaningi bakwamukela ngendlela enkulu phela ukuthi sesizathula-ke omunye umama mhlawumbe bathi bona sesithole umama ozithobileyo sesithole umama ongcono ukwenzela-ke umama uGrace Mgabe.
Intatheli zindaba yethu uGibson Bebe sixoxela khonapho eseHarare. Uzulu wedolobho lakoBulawayo ubonge amabandla ezokholo alokhe ekhokhela uhlelo lokukhuleka ukuze kube lokuthula elizweni kulandela ukukhitshwa kukamongameli Mgabe embusweni Libutho. Kubika uBathabile Masuku.
Ekhuluma le-Studio 7, omunye wabakhokheli benkonzo uReverend Useni Sibanda ongumqondisi wenhlanganiso eyeZimbabwe Christian Alliance uthe bahlanganise amabandla ehlukeneyo ukuze kuthandazelwe ilizwe.
Besihlanganisa amabandla akoBulawayo ukuthi sithandazele ilizwe lethu leZimbabwe.
Umnumzana Lungile Ndlovu ongumhlali wakoBulawayo uthe ukuthandaza kusiza uZulu ahlale esethembeni njalo ukubambanisa abantu.
Imthandazo sibone ngani iyanceda ngoba yenza abantu bahlale besethembeni, abantu bathandazile sibili izinto zenzakala.
Osebenza le nhlanganiso ezizimele zodwa umnumzana Mthokozi Sindebele uthe kuyancomeka kakhulu ukuthi abezokholo benze umsebenzi oncomekayo kakhulu njalo kumele imithandazo iqhubeke kuthandazela inkokheli ezintsha.
Okwenziwa ngamachurch okokuthandazela ilizwe kakhulu sikhangele iwanga esingena kilo kuyenzeka kakhulu.
Unkosikazi Nkosinesisa Thambo uthe ukuthula yinto efunwa ngumuntu wonke elizweni ngakho kuyasiza ukuthi ilizwe lithandaze ndawonye.
Ukuthandaza kwethu kusebenzile kakhulu ngoba konke okwenzakaleyo ngokuthula asizanga ukuthi abantu balimele, akula bantu abatshayineyo, akula bantu ababulaleneyo. Ngakho hhayi uNkulunkulu usebenzile sibili, la ma-church asebenze kakhulu ngokuthandaza.
Imithandazo yokuthi kube lokuthula elizweni yamukelwe nguZulu elizweni lonke jikelele. Amalunga edale lephelamende lawo aqale ngokuthandazela ilizwe emveni kokuqhuba umhlangano wawo wokususa uMgabe esihlalweni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Lanxa abanengi emathebeleleni lasenkabazwe bejabulela ukusuka kukamongameli Robert Mgabe embusweni bathi Ukuba khona ukungena kuka mnumzana Emerson Mnanga kwa kulesi sihlalo akubajabulisi ngoba esetheswa umlando wokukhokhela umbhuqazwe wekukurawundi bencedisana lomgabe. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abantu bemandebeleni bathi kusukela ilizwe lithola uzibuse umgabe bebevele bengamfuni bayadana ngakho ke ngokungena ngomunye njalo umkhokheli olezandla ezithonta igazi bathi bebekhangelele ukuba kube lohulumende womanyano. Umkhokheli webandla lezapho umnumzana Dumiso Dabengwa uthekazi ukuba ngubani ozasekela umnankagwa kodwa njengoba esengenile embusweni kumele elungise udaba lwakhe lokuphatheka kuGugurahundi kanye lokuxolisa kuZulu engabi isiqholo njengomgabe.
Akumangalisi lokho ngoba abantu bakwazi kamhlophe ukuthi uNankagwa wayengomunye uzanyo ababephethe uhlelo lona lolu olwakhulu. Ngakho ngithemba laye uyakubona ukuthi ukuze athole ukwethenjwa ngabantu bangapha besigaba sakithi kumele okokuqala axolise.
Umqondisi wewoza unkosikazi Jenny Williams olwela amalungelo oluntu uthe ulokudana lokuthaba ngokwehla kukamgabe ethi ukungena kukamnankagwa kuyamdanisa ngoba izandla zakhe zingcolile.
Sinokuthaba kodwa sinokudana. Okudana kwethu ukuthi uNankagwa ubuya ubekwezele ekhona ku dictatorship kaRobert Mugabe. Izandla zakhe zingani zinqolile inqolile vele gazi eMandebele la sithi i-change of heart le unakho. We want things to be decent and normal in Zimbabwe.
Owalwa impi yenkululeko kuviyo lebutho leZipra umnumzana Matthew Sibanda uthe bebekhangelele uhulumende womanyano kodwa akusacaci njengoba umnankagwa esengenile abamfakileyo sekumele bakhethe abazamsekela kunye lekhabhinethi yakhe.
Hayi, angiboni sibakhona ngoba okwamanje izano esihle yakhuluma ukuthi Friday iyagcoba umnankagwa uba nguye upresident weZimbabwe.
Umongameli Mugabe wehle embusweni kulandela ukutshengisela umhlaba jikelele izizalwane zeZimbabwe ezimanyene labalwa impi yenkululeko besekelwa libutho bekhuthaza ukuba umongameli Mugabe kaphume embusweni. Ukuthakazelela ukwehla kukamgabe sekwehlile ngemva kokuba idale lephalamende selithole igama lalo ozathatha isikhundla sikamgabe owayengumsekeli wakhe umnumzana Emerson Mnankagwa. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olediaspora sixoxa labeZimbabwe abakwamanye amazwe ngokwenzakala ekhaya. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia selazise ukuthi lizazama ngazo zonke indlela ukuvikela isinothi sakwelemelika uSenator Suleiman Kerimov obotshelwe icala lokungahlawuli imithelo kweleFrance ngomvulo. Umthethwandaba wakwelePakistan uthi umfundisi wokholo lwesi-Islam ovalelwe emzini wakhe khonapha eMelika kumele akhululwe. Izakhamizi zentepe enhla yeGwanda zithi zijabulile kakhulu ngokusuka embusweni kukamongameli Mugabe. Ovusisizwe Mkhwananzi usethulela lolu daba.
Iningi lezakhamizi zalumango ziveze ithemba lelakusasa elihle lesithi bese kudingakala ukuthi uMgabe aphumule. Umnumzana Joseph Mazondo isakhamuzi semawane njalo uthi impilo ibisinzima phansi kombuso kaMgabe njalo ujabulile lapho esizwa ukuthi usejiya isihlalo sombuso.
Lokhu kuyangijabulisa, kuyangijabulisa kakhulu okwenzakeleyo ngoba veleni ube ngumuntu ongafisi ukuthi okhane othi angafuna ukuphuma esihlalweni.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi laye kumthokozise kakhulu ukubona uMgabe etshiya umbuso ngemva kokukhokhela ilizwe kweminyaka efika phose engamathumi amane 37 selokhu iZimbabwe yathola uzibuse ngo-1980. Umoyo uthi osekudingakala umuntu ozabisela iZimbabwe kwisimo ebekiso kusanda kuthathwa uzibuse.
Kangekilizwe kunqaba ngathola umuntu ongavusikizwe ilizwe kungalingavula.
Umnumzana Emerson Ndambozo Mnangagwa ukhangelo lokugcotshwa kuba ngumongameli welizwe ngolwesihlanu kodwa isibo bonke abafuna ukuthi athathe lesi sikhundla ngoba besithi izandla zakhe zigcwele igazi. Unkosazana Jennifer Ncube layo oyisakhamuzi semawane uthi ngeke afa amxolela uMnangagwa loba sekutheni ngodaba lwegugurawundi.
Kazihambile ngoba uchitha igazi kakhulu emathebhethelendi la. Kathesile kuze nibhalago yanuka laphana ngenxa kaMnangagwa ekhesi. Vela kula nto azayenza, kula nto esingathobeka ngayo ngoMnangagwa. Ngoba uMnangagwa is a problem enkulu kakhulu kithi thina abantu beZimbabwe.
Kungenani lokuthi iningi liphakathi kokujabulela inyathelo elithethwe nguMgabe, abanye lokho bengazi okuqhubekayo elizweni. Unkosazana Nozithelo Ndlovu lokhu ebambe likaNtulo.
Hayi, mina vela ngangezwa ngakho vele le miza sakhe silalele. Siyaphonguzwa nje abantu nje bejabulile ngaphanda besithi bakhona besamelele istori asibhalileyo kuphela ngo-8 kanti kuthethweni for us.
Unkosazana Nesisa Zulu ngesinye sezakhamuzi zeGaranyemba njalo uthe layo usemnyameni ngokwenzakala kwezombusazwe.
Angilalwazi ngakho lokhu okwenzakeleyo ukuthi ubaba wethu sethile umsebenzi bengakwazi. Hhayi, kusasa leyo sesizayibona kuyena lowo ozabe emuyophiwe.
Iningi lithi uMgabe seyinganekwane njalo kuyadingeka ukuthi inkokheli entsha yeZimbabwe iphuthume iqale umsebenzi ukuze uZulu abe lekhisimusi elihle hathi ukuthi ayidlalele emabhanga elinde imali. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyendaba zeStudio 7 ngisemawane eNdebe.
Kunjalo nje izakhamizi ezaxotshwa eplazini leManzou ngonkosikazi Grace Mgabe lazo zithi ziyathokoza ngokugenqulwa kukaMgabe embusweni. Kubika uMavis Gama.
Lezi zakhamizi zithi unkosikazi Mgabe ubebathwalise amagabha avuzayo esebenzisa amandla akhe njengomkamongameli ngaleso sikhathi ebashisela impahla lokubhidliza imizi yabo ebiza inkulungwane zamadola efuna basuke kuleyo ndawo ngoba ethi wayiphiwa ukuba ibe ngeyakhe. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izakhamizi ezaphiwa umhlabathi epulazini leManzou ye-Arnold Farm Residents Association eMazowe umnumzana Innocent Dube uthi impi lonkosikazi Mgabe iqale ngomnyaka ka-2012 esebenzisa amapholisa ukubahlukumeza. Ube manzi te uDube ngesikhathi elandisa ngobuhle besehlakalo sokuthiya kwaMgabe umsebenzi ethi kibo usuku luka-21 lwezi lufana lolukazibuse kibo.
Sakhamize manzo siyathaba kokuthi sifuna ukwenza idili ngokuthi umama lo besihlukuluza sesihlukuluzile kwesikhathi esikhatshana sekukhanya ukuthi kathesi sesihlala manzo akusele uzasihlupha futhi.
Yena labanye bakhe uDube sebesanelisa ukuqhuba imisebenzi yabo kungekho kwesaba amapholisa bekade abekwa kuleyo ndawo engasazi ukuba enzeni.
Kade sithi why sebesijoyinile ukujabula kwakhona kade sisonke izolo kuthi kukhanya ukuthi kade besenze okwenza okufosa ukuthi bayenzeni bamsapote uMgabe.
Lanxa unkosikazi Mgabe ebebahlukumeza laba bantu uDube uthi kabazange bachedele muva kwezokuqhuba imisebenzi yabo yezokulima.
Ukulima kade silima because kade singayimisa umfazi kaMgabe ebesingumtata njengomuntu nje ohlanyayo instead because sakubona ukuthi umama lo aso mama. So ukulima kade sesilima kudala.
Izakhamizi zeManzou zithi umnyaka ka-2017 ube ngonzima kakhulu kibo kusukela ngenyanga kaMbimbitho lapho bebehlukunyezwa emini lebusuku. Imizamo yokusebenzisa imithethwandaba ukuthola incwadi zokumisa uNkosikazi Mgabe isehlula. Lanxa engekho othe walahlekelwa ngumphefumulo kulokhu kuhlukunyezwa, izakhamizi zithi ukhona olinyaziweyo kumpi ethe yaqhamuka phakathi kwabo lamapholisa kumaviki amathathu edluleyo, kwalimala omunye wabo umgcini sihlalo enhlanganisweni yabo umnumzana Denbo Chaparaza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izizalwane zakwele South Africa, inhlanganiso zikaZulu lamabandla ezombusazwe sebetshayele iZimbabwe ihlombe ngokwenelisa ukususa uMgabe esihlalweni kungela gazi elichithekileyo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Kusehlakalo etshengisa ukuthi uhulumende weSouth Africa ulitshayela ihlombe ikhono labantu beZimbabwe lokutshintsha umongameli kungela kulwisana okhangelelwe ukungena esikhundleni sikamongameli weZimbabwe umnumzana Emmerson Mnangagwa wethekelele umongameli Zuma engakabuyeli eZimbabwe namhlanje. Lobanje kungezwakalanga okuningi abakhulume ngakho. Leli nyathelo likhombisa ukuthi uhulumende weSouth Africa usuthisekile ngendlela okuqhutshwe ngayo ukwehla kwamongameli Mgabe esihlalweni. Ihofisi kamongameli Zuma imemezele ukuthi uhambo lwakhe ukuya eZimbabwe obeliqoqwe ngesikhathi umongameli Mgabe engakachiya umsebenzi alusezi ukuba khona. Unovala jikelelwe bandla libusayo kwele South Africa umnumzana Gwede Mantashe uthi iyancumeka indlela iZimbabwe esombulule ngayo inkinga zayo.
We must also commend the restraint exercised by the people of Zimbabwe.
Kufanele sincome ukuzibamba okwenziwe ngabantu beZimbabwe ngenxa yokuthi akuzange kube khona ofayo ukubhidlizwa kwempahla kwaba lokutshengisela okulokuthula. Ngithi lokhu yinto esipha ithemba.
Kusenjalo okhokhela amalungu ebandla le-ANC ePhalamende umnumzana Jackson Mthembu uthi ibandla labo lingafunda okuningi eZimbabwe njengoba lalo liyidinga inguquko kunkokheli zayo. Amabandla aphikisayo kwele South Africa lawo asetshayele iZimbabwe ihlombe. Ibandla le-Economic Freedom Fighters lithi ngokokuqala emhlabeni jikelele ukuthi ibutho lincedise ukukhipha umongameli welizwe esikhundleni kodwa kungachitheki igazi. Umgcinihlalo waleli bandla umnumzana Dalimpofu uthi abakhokheli abangenayo yibo asebesalelwe umsebenzi omkhulu.
The most important thing is that it has been a peaceful transition.
Uqathekileyo ukuthi kube yinguquko ebelokuthula. Ngilethemba ke lokuthi ubukhokheli obutsha kumbe obuzoqala ngokhetho kumbe buzaqala ngomanyano lezi ngezinye zezinto uhulumende weZANU-PF okufanele azibheke.
Ngakolunhlangothi ibandla le-Democratic Alliance lona lithi okwenziwe iZimbabwe isifundo esikhulu emazweni onke asezansi yezwekazi le-Afrika. Ibandla le-South African Communist Party lona lithi okwenzakale eZimbabwe kupha isifundo sokuthi amazwe kufanele aqaphele omongameli bengaphiwa amandla angelamkhawulo. Ngasikhathi sinye injabulo lesibongo kuqhubekela phambili kuphuma kuzalwane zeZimbabwe. Iningi lithi kunzima ukukholwa ngempela ukuthi umnumzana Mgabe usebizwa ngokuthi oyengumongameli welizwe. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Nomhlanhla Ndlovu uthi kungathi uphakathi kwephupho elide.
Siyabonga kakhulu amasotsha noshiwenga ngoyisiba abaphakamileyo kube kuthiwa le nto ayenzekanga.
Le yinto egcizelelwa ngumnumzana Mlungisi Jabalala, yena othi labo abangenayo bengenza njengomongameli Mgabe sebekwazi ukuthi bazawukhomba olotshwala.
Isifiso sami ukuthi uMgabe ngaphile sethi 200 years ebuka ukuthi abantu babuswa njani.
Kusenjalo uhulumende weSouth Africa useyilandule imibiko ebisithi umongameli Mgabe usecela ukuphephela kulelo lizwe. Melisiro 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abalwela amalungelo oluntu bathi uhulumende kaMnangagwa kumele ehloniphe amalungelo kaZulu kanye lemithetho yelizwe ukwenzela ukuthi abakomunye amazwe baze eZimbabwe ukuze vula amabhizimusi njalo kube lentuthuko elizweni. Sixoxelo lwelamalungelo oluntu umnumzana Diva Dube.
Abantwana bakithi abalama qualifications baza kuya nxa bebona ukuthi ngempela umongameli lo onguye othi khona kathesi wenza izinto ngendlela eqondileyo. Lama investors baza kuya nxa bebona ukuthi kuyareforma izinto zonke ziyalungiswa kutsha from i-banking sector, from imithetho yakwe-indigenization, ukuhlonitshwa kwabantu kube izinto eziqakathekileyo azibeka zibe sobala. Ama investors baza kuya iZimbabwe bayayithanda, but baza kuya only nxa bengakucacisa kuhle ukuthi buyani esilithembisa khona nanku lama reforms nanka sesiwenzile iZimbabwe izakuba ivuke. Kodwa nxa kungenziwanga ama reforms, nxa bengawenzanga ama reforms la atshintshwa ngumgabe ewatshintshela ekutheni ukuthi kusatisfy yena le muli yakhe, ngibona ingathi siyabe sloko silohlupha. Kodwa nxa bekutshintsha bakwenza lokhalo ukuthi ama investors abuye, iZimbabwe iyavuka ibe lilizwe elihle kakhulu lelani.
Bakhona abathi ukuze amukelwe ngezandla zombili ngaba kwamanye amazwe uMnangagwa kumele esebenzelane la bamabandla aphikisayo. Ngaleyo ndlela bangabuya bakwamanye amazwe balethe intuthuko, imigwaqo ilungisiswe lakho konke okuhluphayo. Ukubona ngaleyo ndlela
kuqakathekile kakhulu lokho babankomo, ikakhulu lowo mlanzi ngiwubeka kuma-MPs akithi. Ama-MPs bonke abantu abamele zonke izigaba zeZimbabwe, noma ungabe usemashonaland, noma ungabe useplumtree, noma ungabe ungaphi kweZimbabwe, bonke ama-MPs kufanele ukuthi bahambise credible information ezazwisiseka ukuthi ngale nxa kusenziwa ibhajeti kweneliseke ukuthi indawo lendawo ziyahlulelwe imali ezoyenelisa ukuthi ivuselele imigwaqo, ivuselele zonke lezibhedlela, yonke into ukuthi ibuyele ezingeni elicacileyo. Kuqakathekile konke konkwana, kodwa yena umongameli nxa engabuya noma abeyathembisa abantu ukuthi mina lokhu engikufuna yilokhu, kodwa thina abameli bendawo zakithi ama-MPs akithi nxa bengahambi bekhuluma iqiniso, nxa ama-MPs azobehleli ezindlini bengakwazi ukuthi bavuke bahambe bayekhuluma ePhalamenti ukuthi izidingo zabantu yikuyini, abasoze babekwazi ukuthi kulama portal eplumps, abasoze ukuthi babekwazi ukuthi umgwaqo amabridge onke seyadilika kwendolwane lasebhambazi, ibhoda imota ziyabharela kuba nebhoda.
Umnumzana Diva Dube ulwela amalungelo oluntu njalo uhlala kwele Bhilitane. Themba Ndlovu egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.